o e indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le jono njani mthwazo omuhle siyalambulela kumsakazo weStudio 7 namhlanje ngesonto mhlaka 4 lwezi 2018 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje umnumzana Nelson Jamisa uthi kumele abasekeli bakhe balungiselele ukujengisela emgwaqweni.
To have won this election, we were voted by the people, by you, the people of Rwanda.
Umbiko munye kuphela ukuthi sawina lolu khetho savotelwa yini abantu beGwanda.
Kodwa ibandla lezano PF lithi lokhu yikuchitha isikhathi.
Hayi, nabantu bafuna ukuphambanisa abantu. Abantu eqinisweni lonke abavumi nje ukuthi iZimbabwe kathesi ifuna kunikwa nje ithuba elingcono.
Kulabantu abasola labo abagcoba amafutha abayenze bebe mhlophe nke okwedlula amakhiwa.
Isilapha sihleli la eGoli. Bakhona laba sebefike bathola lamanye amafutha, bathola imithi leyi baziyazi ukwazi ukuthi amayezi ohamba phambili.
Iqembu le-FC Platinum lithola inkezo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Jamisa namhla utshele abasekeli bakhe ukuthi balungiselele ukungena emigoqweni lapho bazatshengisela khona bekhonona ngokutshontshwa kwempumelo yokhetho. U-Albert Ncube usiba lolu daba eseGwanda.
Ekhuluma esenkundleni ePhelandaba Stadium, umnumzana Jamisa uthe ukhetho oludlulileyo lwatshontsha njalo wanqoba okungela ukuthandabuza kungenani lokuthi umthethwandaba weConstitutional Court wathi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba. UJamisa uqale ngokubonga abasekeli baleli bandla ngokuvota abakwenzayo esithi bavota kuhle loba nje kube lokuqilibezela.
Message imwe cheche ndekuthi we have won this election, we were voted by the people, by you, the people of Rwanda.
Umbiko munye kuphela ukuthi sawina lolu khetho savotelwa yini abantu beGwanda.
Ngatenderela nyika yose in rural areas in urban areas.
Ngibhodile iZimbabwe emadolobheni lasemaphandleni.
I've not yet seen a person who voted ED Mnangagwa.
Angizange ngimbone noma oyedwa wavotela uMnangagwa.
Saka ndiri kumubvunza kuti wakavhoterwa nani.
Imbuza njalo nje kuti kati wavhotelwa ngubani.
Kungakho umnumzana Jamisa uthuZulu kumele ahlale elindele ukungena emgwaqweni kusikhathi esifitshane esilandelayo.
Saka ibhayi pano muchienda kunotaura.
Ndisuka lapha liyekhuluma emakhaya.
We are preparing.
Sizalungiselela.
Tiri kuprepare.
Siyalungiselela.
Kambi yani?
Isikhathi sesi-10.
Muri kudaira kuti ngomira gore lipere katotozviita izvozvo.
Ndifuna zvimweni munyaka lupere kuti zvingoenda kachena.
Umsekelwe MDC Alliance uSkwica Mfundo Walshman Ncube ugcizelele amazwi kamnumzana Jamisa esithi ukhetho lwatshontshwa libandla lezano PF.
Naphandle kwabona babalezimota zikafe ngakho omunye umuntu omaziyo owavoteli zanu atsho. Abavoteli zanu yibonabo abantshontshayo amasela abahuquluza imali bathenga izimota lama-billboards yaphela kwasala kungasela mali yemithi ezibhedlela kwasala kungesala lutho bakhuguza lamathambo yikho sihlupheka kangaka hantu.
Umgcini sihlalo ebandla le-MDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo uDukuma Manzonzo kwezomnotho kuveza obala ukuthi ukhethwa lukhutshwanga kakuhle.
Okwenzakala kuleli lizwe yikuthi siyathi sigada amabhasi sisiya koBulawayo. Udriver webhasi engela license enguye uMnangagwa. Sithi sifika kuroadblock amapolisa anike thina amapassenger amatikiti. ukuthi isitayela imota singena ama license. Lokhu kutshengisa ukuntshontshwa okwayenzwa uKhetho ibandla lezana.
Umnumzana Thamiso bese Bedbridge izolo ubonge kakhulu uZulu ezansi eMandebeleni ngokuvotela ibandla lakhe osewudala ukuthi umeya weGwanda leBedbridge bavele kubandla lakhe. Ukukhuthaza amakhansila ukuthi athiyane lo nkohlakalo esithi idolobho leGwanda sokumele likhanye ukuthi kulapho kuphuma khona igolide. Usole udlakela oluqhamuke eVovo Mine kunyanga edlulileyo lapho kufe umuntu yedwa kudlakela lwabesishoneni labesindebeleni esithi kubangelwa ukuthi udaba lombhuqazi wegugrawundi lokhu lusemoyeni.
Tshintsha maitiro akwayo.
Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kodwa umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi okwenziwa libandla leli yikuchitha isikhathi.
Andabe ngikuhlangane lakho lokuthi kodwa ukuthi imibono yabantu emaralini uadvesa thousands of people usise abantu bakunikile imibono yabo bathe bavumelana ukuthi akwenziwe lokho. Ngibona ngani owakuqala indlela engani nje ngiyabona ukuthi into zakhona into ezingani kahle azihlelwanga kuhle ngazisenziwa ngaleyo ndlela. Kodwa okunye njalo engikuthoyo ukuthi khona kwale sihlezi ngikhuluma ukuthi hayi ngabantu bafuna ukuphambanisa abantu. Abantu eqinisweni lonke abavumi nje ukuthi iZimbabwe kathesi ifuna ukunikwa nje ithuba elingcono. Ubaba uPresident Mnangagwa akanikwe ithuba elingcono ukuthi ancedise ukuthi ilizweli sibone ukusuka ngaphi kuliwa ngaphi. Kodwa yebo kuphela abantu sebengathatheka ngokuthi balale labantu bonabo ngobunzima obukhona amalanga nala ensukwini zenezi. Hathi into edlulayo le kithi ukuthi abantu bami befunde ukuthi xa emumeni onjengaloyo babupha amabhanti abantu basibona into phambili kuyayiwa kodwa emuva yinkani. Sisapoteni uhulumende lalowo khona sibona into kuyinokuphumayo. Ukuthi abantu bahambe besenza amarali hayi kabababonge sile bantu ukuthi babavotela ngendlela enjalo. Kodwa ukuthi bethi bona kabethi kumele kwenze kuthithe upresident kwenze ikudala ukuletha umsindo nokunye nje okungacedakaliyo okunjengokungababi lokuthula phakathi kwelizwe. Ilizwe kimsa abanye-investors abuya elizweni lokuthula. Kodwa elizweni labantu abathobeleneyo abantu bayahlehlela emuva bayabaleka abantu ngalemomo njalo.
Ye, loba kunjalo ngegawule bathi ibandla leZANU-PF seliyehlulekile phela njengoba-ke siyabona ukuthi umuma unjani elizweni.
Mina ngibona ngani Gibbs umuntu othi ibandla leZANU-PF seliyehlulekile umuntu olenjongo injongo yokuthi azondise abantu agcine abantu behlupheka engafuni ukuthi into zilunge phakathi kwelizwe senza ngabomo ukuthi kuthatha yena anikwe ivoti ngabantu abahluphekileyo baza kufa laba bantu phela. Ivoti ifuna kwala bantu bebaphilayo abaphile phela abantu asicreateni i-environment ngalana e-conducive to ukuthi abantu bazisebenzele bazisemele bese sekucineni kwelanga abantu bezidicidele kuhle yoko lokuthi khonoko bayangezindlela khonoko abakwenzayo bahlale njengoba behlale bekhuluma abanye ukuthi kuthiwa kuyarikwa i-election ngendlela enjalo bayasebe-rika umuma olandelayo ukuthi abantu bengabi sendaweni ekhululekileyo endaweni esebenzekayo abantu be-confine endaweni yokuhlupheka ngendlela enjalo kuyabe kusenziwa ngabomu yesithi thina ngesilungu isapotethi isapotethi enkulu kakhulu akulenye isapotethi endlula naleyo.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili baba Gawule khonoko ukuthi bathi uKhetho lwebiwa lokho bezondile phela abantu laba inhliziyo zabo zingathotshwa njani?
Mina engikukhangelayo ukuthi nxa bona befuna ukubusa kuphela kodwa nxa bengafuna ukuthi bebuse kumbe bekhayela yena uThamiso uthana abe ngupresident nxa ekhayela khona ukuba ngupresident ilusizi kakhulu. Mina kade ngithi nxa uThamiso ngumuntu olwesihawu lozwelo labantu bakithi beZimbabwe.
Lo ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye esejolojo esabelweni seMatuele North.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Senana masiva we
senzi we manda
Kamela baba mkulu Babelo
bola usenzi
njengolu tembisa kwami ngevike pelileyo siyaqhubeka ngodaba lwabantu abagcoba kakhulu amafutha lawa abaguqula ijwabu labo ngiqhubeka njalo ngilo mnumzana Bhekani Mdaweni nonkosikazi Sakhile Liline uMadube
abafazi isini lapha sihleli la eGoli bakhona lapha sebefike bathola lamanye amafutha bathola imithi leyi yazi ukwazi isubule ende kwamayezo ohamba phambili hayi lokho bese kubona ekuqaleni
Madube kambe liyenzani
so
ye kumbe sithi ye uMdaweni aqedise khonapho befuna ukuqedisa uMdaweni
ye so uyabona ukuthi into le yiyo eyenza ukuthi kwande ukungabi ukuthi abafazi bangabi namadoda because umfazi kufana nokuthi umuntu uma umkhombisa sokuya phambili phana umkhombise ngoba umbona umthanda wathola kathi ubone liyakhala uthi mina njengama uMdaweni nomuntu omnyama yimnyama ngewobuso but mangithi yisengithole ngizoyenza imisi mangithi kathi lo muntu umnyama ukufana nalami so angazi ukuthi singaba lenye indlela yokuthi imithi le abalawa mababotshwe
Madube kambe lenzani bomama ngakho konke lokhu
omama unye yifashion kulabo baba abakuthanda khonokho njengobaMdaweni esitsha abafundi sibili umama ongacombiwe hayi velo black beauty laba omnyama njengathi uyabe vele ngabafu yabe ufuna kubona wabacomba kubesokusouza kuvala labo baba abakhombisa umama ocombayo embone ecombile esesiyahlangana la engacombanga uyabe bona umuntu odifferent than umuntu ambone kuqala wazi emthanda so kuyahlupha kulusupho ngoba asifani umama bakhona vele asebephila ngokucomba but kumele bebekwazi ukuthi imphumela ngikhona kube right ngoba amajwabu ngizabethi kule first cut le second le third so ma esegcobe owokuqala ijwabu lala laphuma elivikele ukuthi noma ungazitshise lila ungabi le problem phinde ukutshaye lesibili selisiya kwelesithathu ungafica umuntu wangikhona sephuma and amafutha la amaningi angikhona ngani ngawenwele uyathola umuntu wangikhona sengani ule uphume okusangani izindevu or inwele ziyabe zigcwele ubuso bonke lobo ngoba usebenzisa amafutha amanye abe engayisiwo egcoba ngawo ubuso but singazibuyelela nje emafutheni esiwaziye kade sivele siwagcoba nambona ngani asoze sibele problem singomama
ye Mdaweni
ke obaba labo bakhona abagcobayo edu
obaba bakwenza khonokho
ye bakhona abanye abakwenza futhi abagcobayo ba
kuna senjani khonapho
hawu baba bagcoba sibili labo bona ukuthi ubaba lo uyagcoba but abaniningi labo babemsembaboni labagcobayo abakwazi ukuthi kuyagcotshwa izandla bagcoba kuphela ubuso umbono ebusweni hhayi emuhleli etshelela kodwa izandla uyabuza ubaukuthi hhayi lezinye ezinyama lezi ugcoba ubuso ayesifule ugcoba izandla
Mdaweni nanto ngiyudaba ukuthi lani phela liyakuhlaba phela kwizinto lokho
anginaso isiqiniseko salokho cause mina ngikaze ngibabone abagcobisayo amafutha lawa mina ngazi umama kakhulu nje lento le iyasiphoka kakhulu thina abantu abangobaba ngoba abantu laba babegcobile uyabona ukuthi ekhaya eZimbabwe ilanga lichisa kanjani ucabanga ukuthi ngapha lapho ngikhona ilanga lichisa ngcono anti basubuleke bayekhaya le mina ngifuna ukuthi umama lo akhayele umuzi manje umama lo uyabona ukuthi mina hey ngikhona ukuthi ngimele lezinto zakanjani azidinga ezokuthi agcobise lezana agcobise uyabona ukuthi umfazi wami sezohlekisa kusasa mina yimi esengisiba umuntu ongathi ngithethe umfazi o-wrong and vele most yabo abantu laba abayenza kanjalo akusiyi la abantu abadinga ikhaya mina ngicabanga kanjalo kwami abasibo labantu abanjani abadinga ikhaya umuntu odinga ikhaya uyazihlalela lekhala yakhe njengami indoda ngihlalela lekhala ngithanda inyama ngithanda ebomvu nyana ubuhlaza but angiyenzi ukuthi ngiyelande umuntu engiyibona ukuthi uyisubulile because izonihlekisa omama bakha amanzi esibhoranini uzofika namhlanje emhlophi sasa phambi kwasasa uyabona uma kusiyaphela inyanga amafutha lana azabe engasekho siyabe sesikhayele ukuthi sinjani sakhe umuzi umama mayeselokhu ekuthatha imali yane senza ekuthenga amafutha lawa
sesifike emapetroleni Madube-ke nxa ukuthi uMdaweni setholeke umama onjalo ebesembona semthethe sibule ukuthi nangu sokutshintsha phela umbala ayisiwo lowo kumele kwenziweni pho amale kumbe abikele abakibo kumele kwenziweni ngamafitshane Madube
kumele ahlale laye phansi amtshele amcebise ukuthi mama phela lezi zinto ngesizinto esisezizoqeda imali ekhaya njalo mina ngikubona ngangakubonanga ukuthi ngangithanda khonokho osuyikho khona so abe kumele akhulume la esibili ngekabazi ngoba abanye bangkhona akabafuni ukutshelwa khona ukuthi baba bakhiphe bayekele ukucomba comba omunye abe vele ngumuntu abe vele ufuna ukucomba but ungeke kwehlukanisa abantu ababili abathanda nawo but i-communication sihlala la ephansi akhulume la yamtshele ukuthi ukuthi hayi mama yoba sesekhala basesizokwakha imali yamafutha ayisozibonakali uyabuyela umama abe yisima yisosona umuzi wakhiwe kube le njabulo ekhaya.
Ye phoselokugcina-ke mdaweni.
Hayi, mina ngithi ma kuyukuthi kungaba kanjalo, kungaba right, but uyabona ukuthi into le iyabe seyisilimazile thina ezifameni. And ukuthi umlandu uyokhuluma ngale nto efana nale kuba nzima, intombi yakho, umfazi wakho umthetho wambeka lapha. So iba nzima, mina ngicela ukuthi abanjani abayekele le nto leyi ukuyenza.
Asimalapha-ke kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilobaba uBhekane Mdaweni, njalo lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube.
Lilanokwamanje-ke
soke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike hobe. Lamhlanje bafethu sipesheya siseScotland e-Edinburgh, sixoxa lo mnumzana u-Onai Shoniwa ongisakhulayo owasungula umsakazo we-Capital 263 wona osakazela ebulenjini, abanye ngesikhiwa bathi ama-online podcast platform, lapho abasakhulayo bafaka inhlelo zabo ebulenjini besakazela khona. Lamhlanje kuhlelo sithinta udaba oluhambelana ngokusakaza eZimbabwe. Sifuna ukuza ukuthi uhulumende lo omusha uyenza ukuthi kube lula na ukuba ngumsakazi eZimbabwe. Masambeni ku-Onai siyezwa okunengi. Onai, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Ngiyabonga, mina ngikhanya ngani ngiyazama.
Ukhanya ngani uyazama? Hayi, siyathaba bhuti. We're happy with that. Right, Onai, masithuntu daba olusegudwini lamhlanje. Njengomuntu oseleminyaka eminenge esakaza eZimbabwe ebulenjini, njalo olohlelo lwakhe iCapital 263, sizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lo omusha uthi usenze ukuthi kube lula ukusakaza eZimbabwe. Ubona ngani lokho kuliqiniso na?
It's a little too early to tell, ngoba kumele ubone ukuthi izinto zakhona zenzakala ngendlela abayikhuluma ngayo or not. Into eyenzakala eZimbabwe yokuthi ukubroadcasta kumbe ukuqala izinto zakho kumele ube nemali eyokuthi wena ubroadcast. So as much as bangakhuluma ukuthi sokulula ukuthi uthole i-license yakhona, ama-regulation akhona, they are not yet at a place that is in touch le online broadcasting. And ukuthi umuntu angene ku-online broadcasting or maybe even webcasting or even radio kusanzima ngoba ama-regulations akhona are clear and where they are pegged, the prices are high.
Masixoxeni kancane mayelana lokutholakala kwama-license okusakaza eZimbabwe. Ngiyazi vele ukuthi wena ulo hlelo lapho elisakaza khona ebulenjini, and but now you're trying to transition ukuba ngumunye ozabe esakaza ku-radio. Ngesikhathi lapho uMgabe wayengumongameli bekunzima kakhulu ukuthi umuntu athole i-license nxa engaseke libandla elibusayo, ibandla le-ZANU-PF. Ubona ngani lokhu sekutshintshile na?
Ngibona ngani kunzima ngoba even ungahamba ku-website as you speak right now, www.daz.co.zw, ama-license. Ukuthi umuntu abekwazi ukuthi i-license yabilani, i-website yakhona iya-crash. So ukuthi i-access to information on izinto ezama-license zakhona vele zinzima. Ukuthi uqale, ukuthi uzaqala ngaphi vele ukuthola ama-license. And ama-license lawa atholakala ngabantu abanemali yokubhadala ama-license amaningi lawa. And abantu abanemali yokubhadala ama-license yangabantu abalama-sponsorship kumbe abalama-media houses. And in as much as umsakazo we-ZBC, i-broadcasting house yakhona, ibitshela abantu ukuthi baza-digitalize, baza-open ama-airways ukuthi abantu abaningi ba-broadcast baqala ama-radio licenses, balama-promises amaningi, kusanzima ukuthi abantu
batholi imali yakhona yokubhadala ama license akhona.
Eh Shoniwa, njengoba ukuthola license eyokusakaza eZimbabwe kubiza imali enengi, awunikeze abasakhulayo abasakaza besebenzisa inkundla zokuxhumana amazwi enkuthazo.
Into engingayikhuthaza abantu ukuthi bayenze ukuthi kumele kube la collaborations kubantu laba aba online ukuthi babambane, sibambane vele ukuthi singabambana singasebenza sonke siyakwanisa uku produce one considered effort. So the one thing I would encourage is not ukuthi siyekele ukuba ukuthi bayekele ukukhuluma ku Twitter ku Facebook, but ukuthi ba collaborate ngoba uku collaborate uyakwanisa ukuphumisa ama different opportunities from doing that.
Hi onayi sikuzwile kahle, ngilethemba lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle. Mnumzana ngiyabonga kakhulu bhuti, bekukuhle ukuba la ukuhlelo.
Ngiyabonga sibili I'm very grateful and thank you very much for having me.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana uOnai Shoniwa ongisakhulayo owasungula umsakazo weCapital 263. Kwanelo kwalamhla masidibani ngevikezayo olivalisayo ngenjabulo. Sengilishiya ke ngisithi libe ngevikeli shukela. Igama lami nguMike Hobe. Bye bye.
Sawa khuluke Mike Hobe njengomhlala yenza kwamanje silethulela ezokholo silontungameli inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele amahubo ichapter ka-119. Ngizabala ngisuka kuverse ka-1 siya ku-4. Babusisiwe abandlela zabo ziqotho, abahamba ngomlayo wenkosi. Babusisiwe abagcina imlayo yayo, abayidingayo ngenhliziyo yonke, abangenzi ukungalungi kodwa behamba endleleni zayo. Wena usilayile ukuba sigcine kakhulu imithetho yakho. Akho namhlanje mfuna ukuthi sikhangele ukuqhakatheka kwelizwi likaNkulunkulu empilweni zabazalwane. Into yokuqala kumele sinanzelele ukuthi ilizwi likaNkulunkulu yilo iphimbo likaNkulunkulu. Abantu abaningi bafisa ukuthi ngabe ngingeza uNkulunkulu ekhuluma lami empilweni yami. Yikho sinanzelele ukuthi amabandla la amatsha laqaliswa ngabantu abazithi ngamaprofeti abanye asazi, abanye ngabeqiniso, abanye ngabamanga, kodwa siyananzelela ukuthi bagcwalelwa ngabantu abaningi ngenxa yokuthi abantu abaningi balanda ukuthi bekuzwa omunye umuntu ekhuluma phezu kwempilo yabo ukuthi unguzibani bani, impilo yakho kuzahamba so, uzahamba so, uzavuka kube lalokhu lalokhuyana. Ikanti akudingakali konke lokhu ngenxa yokuthi into engakhuluma empilweni yabo baye beyiphethe ezandleni zabo. LiBhayibhile likaNkulunkulu yilo elimumethe ilizwi likaNkulunkulu eliprofitha ngempilo yomuntu nelanga langelanga. Ungabali ilizwi likaNkulunkulu suka kuGenesis uze uyefika kuRevelation. Liyakhulumisana lawe ngezinto zempilo yakho, liyakhulumisana lawe ngekusasa yakho, liyakhulumisana lawe ngenamhla yakho, liyakhulumisana lawe ngabantu bakho, liyakhulumisana lawe ngamabhizinisi akho. Ilizwi likaNkulunkulu limumethe zonke lezo zinto. Okwesibili emfuna sikunanzelele ukuthi kumele sibe lazi ilizwi likaNkulunkulu. Singakhangela khona apha kumahubo 119 uyakhuluma lapho uDavida uthi insizwa ingayigcina kanjani indlela yakho ihlambulukile na, ithi yona ngokuqaphela okwelizwi lakho. Ngathi insizwa kumbe ijaha kumbe umama kumbe ubaba angagcina njani indlela zikaNkulunkulu, angaba mazi njani uNkulunkulu ngokufihla ilizwi lakhe enhliziyweni yakhe. Ulifihla njani? Ulifihla ngokuba lazi. Ngakho kuyadingakala ukuthi umuntu nxa evuka ekuseni engabingelela abanye abantu, engakhulumi labanye abantu, aqalise ngokuthi angene ezwini likaNkulunkulu. Uzifundise ukuthi namhla maybe ngizabala kuZaga chapter 1, ngibale kumahubo chapter 1, ngibale kuJohn chapter 1, ube lazi ilizwi likaNkulunkulu, ulejayele, ulibe ulikhuluma lingene enhliziyweni yakho, ulifihle enhliziyweni yakho. Okwesithathu okuqakathekileyo yokuzidla ngelizwi likaNkulunkulu. Ngakho akuphuthi Akufisi kuphela ukuthi nje umuntu abelazi ilizwi alibale njenge novel kuphelele khonapho. Kodwa kumele ukuthi nxa ulibala ulifihle enhlizweni yakho. Ulifihla njani enhlizweni yakho? Ngokuzidla ngelizwi likaNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi inkomo nxa isidla utshani iyadla utshani obuningi, kodwa ebusuku yikho lapho ekuqalisa khona ukube iqalisa ukudla phakathi esiswini laphana isisebenzwa utshani lobuyana ebikade ibudla ibujikela phakathi kwesisu kunjalo. Ibisiqalisa ukugaya-ke ebusuku ikhipha-ke lokho ekufunayo ilahle engakufuniyo. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu linjalo. Kuyamele ukuthi lapho usulibalile uligcine enhlizweni yakho. Kwanisa ukuthi uzidle ngalo, liqalisa ukukhulumisana lawe. Ilizwi likaNkulunkulu bazalwane livundile, liyatshona alinjengolwandle, litshona njengolwandle. Singeke saliqeda. Iveso obukade uyibala namuhla, nxa usuyibala kusasa, kuyabe kungani uyayiqalisa. Ngakho kumele usifundise ukuzidla ngelizwi likaNkulunkulu. Kumele sizifundise ukuthi siligcine emqondweni zethu. Siyakhumbula ukuthi uJesu wathi lapho eselingwa nguSathane, wayesinxa ehlangana laye, engakhuluma lokhu uJesu ethi kulotshiwe ukuthi umuntu kasozaphile ngesinkwa kuphela, kodwa uzaphila ngelizwi elivela ezulwini. USathane ethi uyamuthi, uJesu amtshele ethi kulotshiwe ukuthi khonza kuphela uNkulunkulu uThixo wakho. Ngakho kuyini? Kutsho ukuthi ilizwi wayeselaze kwanisa ukuthi kukhuluma. Akwanamhlanje ngiyakhuthaza abazalwane, kumbe uyagula, kumbe uhlangane lenye inkinga, into engaqeda konke lokhu, khuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwenkinga yakho. Ilizwi lelo seligcine enhlizweni yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Namhlanje siyathandaza baba, sithandazela abalaleli bonke ukuba moya wengcwele uzabakhuthaza ukuba bagcine ilizwi lakho enhlizweni yakho. Belilangathelele ilizwi, belomele ilizwi lakho njengendlela abomela ngayo amanzi. Belifunde babelazi egama likaJesu. Amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Kwezemidlalo iqembu leFC Platinum namhlanje liphiwe inkezo yeCastle Lager Premier Soccer League kulandela imidlalo yokugcina kumncintiswano walonyaka. Iqembu leli liqede imidlalo yalo lile miklomelo engamajumi ayisikhombisa lane 74 points. Iqembu leDynamos liphose lagunyulwa emidlalweni yePSL kwathi ele Highlanders lagqiba umnyaka lo likusigaba sokuyisithupha kungalani yePremier Soccer League. Amaqembu asegunyulwe lonyaka akuqela eLenitrod, iBulawayo City, iMutare City kanye leJapani Mine. Mlindo di vocalist ethi ngithanda wena wamuhle phela Ntombi. Singakehlukani ukuthi sikhangele ezinye indaba ezigokhela namhlanje. Unomzana Nelson Chamisa uthi kumele abasekeli bakhe balungiselele ukutshengisela emigwaqweni, kodwa ibandla lezanu phefu lithi lokhu yikuchitha isikhathi. Siqhuba lapha uhlelo lwethu kwamanje. Kasidibaneni kusasa ekuseni ngo-6:30 a.m. Oliver Lesayo ngo-Kipstube.